amabutho angangeni kwezombusazwe lizilo phela leli azeke ukungena njani ngoba isibutho kayisiko kubulala kumbe kulwisa isibutho primarily into yokuqala ngesibutho ikufundiswa i-discipline so umuntu okuthiwa libutho nxa esephakathi kwenu engasasebenzi esibuthweni kumele liselebrate likhululeke i-America iminje ililizwe elibukwa ngamazwe wonke ngenxa yokuthi abantu ababambe inhlangothi ezehlukeneyo ezilohlonzi bavela esibuthweni
ye kodwa abantu abanye bathi eZimbabwe phela akumelanga ibutho lingene ngoba bacabanga lokho kwenzakala owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe bathi khona kuyana kwakuyikhuphe la ayikhona ukuthi wasuswa uphonga ukuthi wahamba nje
abantu abakhuluma lokho Gibbs kasiwo bantu abakhuluma beqinisile iqiniso likhona phakathi kwe-enzikini enhliziyo zabo bayakwazi ukuthi kokudingakalayo ukuze amazwe aqiniswe abakwenzayo ikudonga besenzela ukuthi iZimbabwe ihlale intengantenga ngoba kulabantu abadla ngokuhlupheka kwelizwe leli kulabanye abantu abathi ilizwe leli kungalihlupheka bona bayabesutha ngakho kulabanye abantu abakhulekele ukuthi iZimbabwe ibilokhu inje ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi izinto zilunge amabutho yiwo abantu abazakuqondisa into le ngoba idisipline efundiswa esibuthweni yidisipline ekufundisa ukuthi yakho umuzi wakho ikufundisa ukuthi sisebenza ngamandla ikufundisa ukuthi sithembeka kufundisa ukuthi vikela umntwana, vikela umama, vikela ubaba, vikela abantu, vikela isizwe. Pho-ke nxa sesinjalo-ke kulabanye abantu ababe becabanga ukuthi sebethathelwe umsebenzi. Mina ngombono wami ngithi ba-right benjalo nxa bephume esibuthweni nxa sebefundile njengoba amabutho alapho efunda kangaka nje. Bangene kunhlangothi zona lezi baphathe ngoba siyakwazi ukuthi kulama-engineers, kulabodokotela, kulabobanibani esibuthweni. Mina sengike ngahamba kwenye ikolishi ngafundiswa ngabebutho bengifundisa i-subject engelani lesibutho ngimangele ukuthi kanti amabutho ayithathela ngaphi phezulu kangaka i-academia. So abantu beZimbabwe kabafunde ukumanyana babe lombono munye wokufuna ukuthuthukisa isizwe bengadingi izinto ezincane zokufuna ukuba abantu abalobuhwaba. UPaul Kagame uke wathi ecebisa nje wathi akudingakale ukuthi umongameli uPresident Idi Mnangagwa aqale athi convince kumbe athi ukuguqula umbono wabantu beZimbabwe first. Ye ubeqinisile ngoba umsebenzi okumele sibe phezu kwawo ngokuthi siguqule ukucabanga kwabantu bakithi. Lokwana kokuthi sebelokhu becabanga ukuthi ama-elections akusasa. It's not about elections. We are past elections. Kulo mbuso okhona omileyo kawakhe isizwe ngendlela okule template ehambelana le manifesto.
Mm-hmm.
Abantu kabayekele ukukhonkota gidi.
Ye, kodwa kulabanye phela abakhulumayo besithi phela nxa bekhangele ibutho liyakhahlameza abantu ikakhulu nxa belokhu besathwala imbhobho. Lokhu nxa ukuthi sebesukile esifutweni ye bathi bangangena kwezombusazwe kodwa nxa besagqoke iuniform yenaliyane yesibuthweni akumelanga bakwenze khonokho ngamafitshane ke ungathi ngakhonokho.
Hayi, ibutho leZimbabwe alingeneli kwezombusazwe mina ngiyakwazi lokho kodwa ke nxa ukhuluma ngamazwi okuthi abanye abasuka kumbutho bephatheke emsebenzini ethile kahulumende kumbe kwezombusazwe lokhu yavunyelwa anke babe sebe-part of us njenge-society